kube kuzolunga Chris uma imithandazo le ihlelwa ngamabandla ngoba kuwenza ukuthi amabandla wonke aparticipate ngendlela efanayo othwa i-national prayer kodwa uma abantu befuna ukukhuleka nje umuntu wonke okwazana lo uNkulunkulu engakhuleka ngoba umkhuleko kawufuni democracy uma abantu bafuna ukukhuleka nje bayabiza la bayabiza laba abafuna ukukhuleka nabo bakhuleke uNkulunkulu uyabezwa uma belenhliziyo evulekuleyo kuNkulunkulu so asifuna ukuthi sithi umkhuleko lo awusoze usebenze ngoba thina sibe singelawo ama details ukuthi uzohamba njani
yona imthandazo izazwakala yini nxa kuyukuthi elizweni kukhanya kungela kuxolelana siyabona abanye bayabotshwa mahlayana lokunye okunjalo akumelanga kuqale kulungiswe yini ukuxolelana lokuhloniphana lokuphila kahle kwabantu ukuze imthandazo izwakale
hayi Khristu utsho njalo umbhalo ukuthi uma ufuna ukuza lesipho kuNkulunkulu kumele uhambe kumakhelwane wakho lilungisane uma lilazo izinto ezingahambi kahle phakathi kwenu so ngiyavumelana lawo ukuthi kubalulekile kakhulu ukuthi abantu siyezwana njengelizwe siyakholwa kodwa ukuthi kumbe imkhuleko enje iyancibilisa inhliziyo zabantu ukuthi babone isizathu sokulungisa ama relationship as a condition yamandla omkhuleko ngoba kakhulu kudinga ukuthi uma abantu bakhuleka bathi labo uNkulunkulu asithethelele amacala ethu njengathi thethelela labo abalamacala ngathi utsho njalo uJesu so kubalulekile ukuthi ubudlelwano lwabantu lulungisiwe uma abantu bezofuna ukuthi babe lomkhuleko Chris
umbuzo wami wokugcina bakhona abanye abathi bona abamasonto inkokheli yamasonto layo ayibambananga ukwenza kube nzima ukuthi kubanjwane kuthandazwe ndawonye kuliqiniso yini lokho
I think indaba yokubambana kwamasonto ilokuzeni I think imagination yabanye abantu amasonto abambene kakhulu kodwa ilokuzeni umuntu nomuntu engavuka ilinye ilanga ethi mina ngilibandla ngizofuna ukuba lomkhuleko ahambe kupresident athi president ngilibandla mina ngizofuna ukuthi ngikhuleke upresident avume hayi ngiyavuma woza sizokhuleka lowo mthandazo uthiwa yi-National Day of Prayer ngoba akula ilokuzeni ibandla elizothi thina sile monopoly eyokuthi okuthiwa yi-national kuyini